singathi thina u-Southern Africa u-static amazwe lawo mama abathwane basebebamba amalahle ngezandla ngoba leya ningi eliwa e-DRC itho okuningi sizile njalo lapho umongameli welizwe ubaba uyemasenenakawesisiyena i-static izangenela kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungathi kulamasotsha ayi-static elakhona ngahle kodwa ke osokuliqiniso yokuthi impiliyana nxa i-static singenela singakhohlwa okulemfanele sikunanzelele usitsho ukuthi njengamazwe e-static nxa sebengene kuleyanimbi vele sithi kuhle ukudonswa nzima i-ikonomi yalamazwe amaningi ayihambi kahle lezimbabwe ayihambi kahle amazwe azo sihambe siyengena kuleyanimbi okuliqiniso yokuthi i-ikonomi izakwehla usitsho xa i-ikonomi sehla kuyithi abantu be-static kulawo mazwe azangena kuleyanimbi izabuya futhi iqhubeke isiba nzima odla lokhu ikhokhona.
Nxa sikhangela ukuthi lokhu kuza kulandela ukungahlaliseki okuseMozambique kulandela ukhetho, lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe ukungahlaliseki kumazwe amaningi ase-SADC?
Osokukhona engakutsho yokuthi eqiniswe yokuthi njengamazwe e-SADC abathungamela amazwe e-SADC sofanele babaye bazinuke amakhwapha. Singananzelela ukuthi khanya kuba nokuchokozela okwenzakalayo, singakhohlwa ukuthi kwenzakaleni amidwa kwachokozela kwathula, kwenza khathesi kuyenzakala eMozambique kuyachokozela sokungenela i-DRC. Kukhona esingakubambi kuhle njengabantu, ikakhulu imbona ngasesibango nje bona ngathi umthetho le elizwe yamazwe kuthiwa yi-constitution asiyilandeli kahle, siyafunda siyibhendise. Okwesibili, mbona ngathi ukuthi kungahloniphi amalungelo abantu. Nxa ungahloniphi amalungelo abantu, abantu bangafika kusibanga sokuthi bathi ungayisifayi kubi sekulezi ezinjalo.